Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 10 Zibandlela 2023 ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ke ipress conference yethu ibesikhangela ke indaba ye delimitation report. Sibonisa uZulu wonke ukubana sesi analyze le report. Sikipheke istatement sethu esitshengisayo ukubana ke kule nkinga ngapi la ngapi ikakhulu indaba yoku-approachinwa kwamasitha eParliament.
Ivandla le-CCC namhlanje lethule umbiko ophathelane lombono walo mayelana logwalo lwemingcele yokhetho olwe-delimitation.
Khathesini ngingasibotshwa ukubotshwa abantu bethu uzwa uyabuza ukuthi i-charge yenu ngeyani kuthiwe iHarare ayikafike iHarare mbani ngoyo ED ngoyo president even nangesikhathi kamgayi babesitsho njalo iHarare ithe selibophe.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo agoqela elemthwakazi Republic Party MRP bakhala ngokuhlukunyezwa lokubotshwa mahlayana ngamacala angazwisisekiyo. Sokubotshwe owesilisa oyedwa uNeva Chimutashu onakanelwa ukuba ngomunye owabahlukumeza lokutshaya kakubi abebandla eliphikisayo le-CCC ngempelasonto eMurewa North. Sonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le-CCC namhla lethule umbiko ophathelane lombono walo mayelana logwalo lwemingcele yokhetho olwe-delimitation. Umsekeli wesikhulumeli sebandla uMnumzana Gift Ostalo Siziba utshele intatheli izindaba ukuthi ibandla lakhe kalisuthiseki ngogwalo lolu. Uqhubeke ethi bafuna ukuhlolisisa ugwalo le-voters roll kuqala bekhangelisisa ukuthi luhambelana nalo lwemingcele olwe-delimitation na. Usiziba ubuye wathi bakhathazeka ngokungalandelwa kwesisekelo sombuso welizwe ngoba inani labantu abavotayo kumele lilingane isigaba ngasinye i-constituency. Nxa lokhu kungenzakalanga, akumelanga libe linani eliningi kumbe elilutshwana okuyisilinganiso esedlula amathumi amabili ekhulwini 20%. Uthi isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi ugwalo lwe-delimitation nxa lungakhitshwanga kulenyanga eziyisithupha andubana kuqhutshwe ukhetho kungasasetshenziswanga ugwalo olwasetshenziswa ekhethweni olwedlulayo okugcizelelwe uMnumzana Ostalos esixoxelayo ecingweni eseHarare.
I-press conference yethu ibesikhangela ke indaba ye-delimitation report. Sibonisa uZulu wonke ukubana sesi analyze le report sikipheke istatement sethu esitshengisayo ukubana ke kule nkinga ngapi la ngapi ikakhulu indaba yoku-approachinwa kwamasitha eParliament le ndawo ke kumakhansilini amaningi ikakhulu ke emadolobheni nasikhangele emadolobha versus ke emaphandleni. So yinto ke esiyikhangeleyo sitshengisa ukubana thina sibona ngani kuParliament lapho esabe silama-representative ethu ku-Ad-Hoc Committee on Delimitation engenayo ke kuviki leyezayo ukubana sipresente ke umbono wethu wezinto okufanele zi-adjuste ukubana ke kuhambelane lo mthetho welizwe ikakhulu ku-alignwa kwama-process ayenziweyo lo mthetho welizwe i-constitution ubana bebekwazi ukubana nxa sidelimita siyenza ama-boundaries i-mapping yama-boundaries fasibe nolwazi.
Lo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla liphikisayo le-CCC uMnumzana Ostalos Siziba esixoxelayo ecingweni eseHarare. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police asethule umbiko enkundleni yokuxhumana eBulenjini eTwitter besithi sebebophe owesilisa oyedwa uNeva Chimutashu oleminyaka engamachumi phose ayisikhombisa 67 onakanelwa ukuba ngomunye wabahlukumeza abahlukumeza lokuchaya kakubi abebandla eliphikisayo LCCC ngempela sonto eMrewa North. Embikweni obhalwe ngu-Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa, uthi amapholisa aqhubekela phambili ehlolisisa lolu daba ngenhloso yokubopha bonke abaphatheka ekuhlukumezeni abantu beMurewa. Lokhu kwenzakala ngemva kokuphuma kwevidiyo ngempela viki itshengisa abantu asebekhulile betshaywa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZANU PF. Kule ividiyo bebebuzwa imibuzo yokuthi kungani bebuthene njalo lokuthi bangabe bandla liphi. Abanye balabo abatshayiweyo bebekhuluma ukuba ngabe bandla le-CCC. Ibandla leZANU PF lona liyalandula ukuthi abantu laba ngabe bandla labo besithi akulabufakazi obuvezwa ukuthi ngabalelo bandla. Kodwa amabandla aphikisayo athi yinhlala yenza yebandla elibusayo ukusebenzisa udlame lokwethusela abantu ngesikhathi sokhetho. Njalo iZANU PF yenza santando isekela amalunga ebandla lawo echaya abantu njalo lokubulala abantu abalembono ehlukene leyalo. Amalunga amabili ebandla leMthwakazi Republic Party, uLwazi Khanye loSindisiwe Khoitsi Moyo, ababotshwa ngenyanga kaMpandula 2022 besethesa icala lokuphehla udlame bebemiswe phambi kukamthethwandaba eTrade Gold izolo ngesikhathi bebotshwa babezama ukuya kwethula ugwalo kumthethwandaba omkhulu iHigh Court olwalulezikhalazo ezazimayelana lokususwa kwamalunga amalunga ebandla labo entolongweni yekhami behanjiswa eGurubhi eHarare lapho ababesithi kukhatshana lemuli kanye labangani bezibotshwa. USindisiwe Moyo yena wayebelethe umntwana olomnyaka owodwa ngesikhathi bebotshwa. Icala labo lidluliselwe phambili kumhlaka 13 kaZibandlela njalo kalikaqali ukuthethwa. I-Studio 7 ixoxe lo mnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP ngalolu daba.
Ulwazi Khanye loSindisiwe Moyo labanye abangazange babotshwe abathatha i-petition besithi baya-hand over ku-High Court ukuthi bebonise ukuthi basijabulela ngalesi senzo okwabangela ukuthi uKhanye-ke loSindisiwe Moyo owayebhabhula umntwana ole-1 year 10 months bahle bebotshwa ngoku-inviter i-Public Violence okuyinto ababengazange bayenza.
Babotshelwa ukuhambisa amaphepha bewahambisa e-High Court.
Yes, icala labo kwathiwa i-inciting of public violence esingazange siyibone ngoba lamavidiyo akhona bephuma behlabela laphana behlabelela. Njalo umuntu obhabhula umntwana uyi-inciter njani i-public violence? Njalo uKhanye njengoba sisho ukuthi wayehlabelela la i-arrest yangkhona kabazange bayi-register, so kutshengiselayo ukuthi akulani ekhona lapha kulacala elikhona. Njalo babesebenzisa u-Section 58-59 of the current Zimbabwe Constitution, and every citizen has got a right to petition and demonstrate as long as it is peaceful. So labo bonke abakwenzayo bakwenza belandela Section 58-59 of the current constitution ukuthi bale right yokudemonstrate peacefully besiyavendela i-petition oyikho abesiyakwenza e-High Court. Sinanzelela ukuthi laba abagwetshwayo bagwetshwa e-Trade Court Magistrate Court, which is a lower court compared to the High Court. So laphana kwasoku iyafaka isikhalazo sokuthi i-High Court isizwele ibazwele labana baphende bebek egami babeduzane behlobo labangani ba.
Izolo bahambile bakuma phambi kwamthethwandaba e-Trade Gold, kuhambe njani kucala labo lenela abaletheswayo?
Yebo, alikangeni singakuthi ngesilungu i-trial ayikaqali i-trial lidlulisele phambili futhi mhlaka 13 January 2023 kuyona leyi Friday bayabuyela futhi.
Likubona kuzahamba njani ngoba kulabanye laba i-MRP 9 laba abapikayo, ubona ngani laba labo kungagcina sokusiba njalo lakibo?
Sibakhangele ngamehlo abomvu udadewethu, sananzelela ukuthi eZimbabwe especially abantu bakumthwakazi abakaze bagwetshwe ngecala kumbe kulandela umthetho, siyayisela bhekhi kubobaba Mr. Darengwa to look out Nasu around 1983, Avaniva Kona, Kala La Manga, the Tuesday inside, Avatola Kala, Cholagala Konading, Rajala, EIST court in the land, the I court, Yataba Pum, then a low Saraman to Emerson Nanga Konales of Katu, Avalila, Watabo, the Legion, Ulukout Masu was Wafela, then Betin Wate, Ugula, Spelia, Futasaj, Susanna, the Lubitu Nava, projected it for 6 months, about 9, Babichatela, inciting public of violence. So when Zagaluti, 8 days of Voga, the Nigis Girls, who made us the Tutawing was Sangsta, while Rule Utibas of Joy Community Service, Nelang and Delai. Wavuka sokuthi njalo ngoba iHarare yayisifone ukuthi abajinjele iwetheshe isigwebo sabo futhi gqaqa umphathi womgqaba ongu-national organizer weLaye wayelecala elifana nayo ukuthi hayi inciting of public violence wanikwa i-525 hours of community service which is 3 months laba labo sikhangele ukuthi njengoba kuyisemcala ivele sicala sinikana le i-charge charge isikhathi sokufuna ukubona ukuthi bona baza yetheswa isigwebo esingakanani.
So lapha utsho ukuthi uhulumende uyangenela ebatshela isigwebo sokupha abantu abamabandla aphikisayo.
Ngimqotho ngoba lathi isikhathi esiningi masiboshwa ukubotshwa abantu bethu. Uzwa uyabuza ukuthi i-charge yenu ngeyani, kuthiwe iHarare ayikasitshela. IHarare mbani ngoyo i-D ngoyo i-president. Even nangesikhathi sikamgayi babesitsho njalo iHarare ikhefu libophe.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla le-MRP ubexoxa lapho le-Studio 7 ekobulawayo. Dokotela Sikhulile Moyo, isizalwane seZimbabwe esisebenzela eBotswana Harvard AIDS Institute Partnership, ngomunye walabo abahlolisisa umdabu wegcikwane le-COVID-19 lisadla amalangabi. Umoyo lequla lakhe bahlolisisa babona ukuba liyaguquka libe ngumkhakha o-Omicron. Umoyo ucoxe lentatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasvanda.
Umoyo waduma umhlaba wonke ngemva kokucubungula umkhuhlane we-COVID-19. Wathola ukuthi lomkhakha we-Omicron kuleli gciwane obungaziwa. Umoyo uchazisa ngokuziguqula okusenza igciwane leli lisiba imkhakha engelisi ukubulawa yimithi eyabe ivele ikhona.
Nemsebenzi esiwenzayo sihlala sihlola imkhuhlane eyenziwa ngama-virus. Siwakhangela ukuthi azitshintsha njani. Ngayezitshintsha kuloko esikuthi ngesilungu i-DNA or genetic makeup. Sihlala siyikhangela ukuthi nxa izitshintsha izitshintsha umbala, singathi zitshintsha umbala, yikho esikwenzayo esikukhangelayo. So le i-virus esayi-discovery sakhangela sabona ukuthi isizitshintsha umbala.
Udokotela Moyo uthi bahle batshela inhlanganiso zezempilakahle emhlabeni wonke jikelele ngengozi ekhona ebizwa umkhakha we-Omicron.
I-virus uma siyikhangela le sikhangela i-DNA ubuhlola kwayo i-DNA yangkhona sisifuna ukuthi into le isizitshintsha umbala sizenza inyamazane engayisiyo. Sabona ukuthi ngangcono sithi sitshele ilizwe lonke, sitshelwe laba-WTO lomhlaba wonke ukuthi hayi sibona ngani i-virus le izahluka and kanye lakanye yi-virus naleyo esi-affecte umhlaba jikelele.
Abacubungula imikhakha etshiyeneyo yamagciwane amemetheka kakhulu bathi imikhuhlane ememetheka ngamagciwane isigcwele njalo abantu kumele bazivikele.
Kufuze sinanzelele ukuthi ama-viruses ahlale khona and kufuze sinanzelele ukuthi sihlale siwakhangela sibone ukuthi angahlupha yini. Abantu kuze bethathe ama-measures athile kwenzela ukuthi singabe silokhu si-transmit ama-virus. Singawayekele transmit sizabona amanye ama-virus. But singavikela ngama-vaccine kumbe ngama-treatment kumbe ngokuthi kuzinaniselela enxa entweni ezenzayo, sigeza izandla, ama-prevention, siyareduce i-chance ukuthi i-virus leyitshintshe.
Kuya phambili umoyo ekhuthaza uzulu ukuthi ajove ngama-vaccine ukuthi avikeleke umkhuhlane we-COVID-19.
Ngiyakhuthaza kakhulu lami nje ngiyi-scientist ngathatha lawa ama-vaccine and lami i-COVID ingena ayizange ingihluphe kangako ngoba ngangithethe lawa ama-vaccine and thina scientist futhi siyazi-check-a ukuthi ngangithethe leli vaccine selingcede kwangakanani emzimbeni and ngabona ukuthi selingcedile kakhulu emzimbeni amasosha omzimba akhwela yaphezulu ngabona ukuthi okay isho ukuthi le izanceda and kasimi ngedwa abanye abaningi sibebona ukuthi amasotsha omzimba ukuthiwa neutralizing antibodies engakhwela emzimbeni ichance yokuthi ivirus le kuyisesibhedlela is very low.
Umhlaba wonke uhlezi ubonga uDr. Moyo ngokuvumbulula umkhakha we-Omicron. Njalo uMongameli Emmerson Mnangagwa umnikeze umvuzo wamadola emelika zinkulungwane ezingama-50,000 dollars esithi eleZimbabwe lizikhanya ngaye.
Abantu be-America basibonga, basirecognize. Abantu be-Germany, German Africa Award basibonga. Bathi hayi benza umsebenzi omuhle, ama-scientists elisebenza lawo. Hayi mina ngedwa la ma-scientists esebenza lawo basitshayela ihlombe. Le government yeBotswana layo yasitshayela ihlombe, le government yeZimbabwe basitshayela ihlombe. Kuyabonga ukuthi nxa bebona ukuthi son of the soil, umuntu walapha ekhaya nje even esebenzela phandle bamrecognize, lokho kuyabukeka lokho.
UDokotela Moyo wazalelwa eKhezi esigabeni seMathelen South ngo-1973 njalo wafunda khona engakayi eMzilikazi High School koBulawayo. Izifundo zekolejini zona waseze-University of Zimbabwe laseBotswana kunye laseHarvard University kwele Melika. Ngimele Studio 7, ikamramu Ezra Jesus Banda.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale lePhalamende lakwele Melika ele House of Representatives eselikhokhelwa ngabebandla lama-Republicans selivumelene izinqumo zokusebenza kwaleli dale eziningi zazo ezifunwa liqembu elalisala ukuvotela uKevin McCarthy ukuba ngumlawuli waleli dale uHouse Speaker. Kodwa lezi zinqumo zisolwa kakubi ngabebandla elibusayo elama-Democrats. Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye-World Health Organization bakhuthaza amazwe omhlaba ukuthi ethule iziqondiso zokuthi izihambi ezisebenzisa indizamtshina kumele zigqoke ama-mask ukuzivikela ekuthelelweni umkhakha omutsha owe-COVID-19 okhanya ulolaka njalo uthelelwana lula. Uhulumende weSenegal wazise ngezinqumo ezintsha zokuvimba ingozi zomgwaqo ezigoqela ukwaliswa kokuhamba kwamabhasi athwala abantu ebusuku nokuthengwa kwamathaya ezimoto asake asebenza evela kwamanye amazwe. Lezi zinqumo zithathwa ngemva kwengozi yokubhewuka kwebhasi ebulele abantu phose amathumi amane 39 ngesonto.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lonyaka izikolo eziningi ukugoqela ezingaphansi kwahulumende sezibhadalisa ingxenye yendleko zezikolo ngedola leMelika kuthi enye ingxenye ibhadalwe ngedola leZimbabwe kulandela izinqumo zikahulumende. Abanye abazali bayakwemukela lokhu kuthi abanye bayakhonona bethi kunzima ngoba imali ifuneka masinya. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuvulwa kwezikolo kuzale indingakalo eziningi ezikhalisa abazali bethi indleko zesikolo seziphezulu kukanti le mali eholwayo ayeneli. Ngokukhala kwabazali, abanye baveze ukuthi abanye abantwana bazasalela emuva ngoba bengelanto yonke edingakalayo. Umnumzana Fortune Jamela, ilunga lenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uchasisa ngomumo wezikolo zemaphandleni.
Intengo ye school fees emakhaya ibo $20 average. Ngathi akhangela abazali abaningi abayenelisi ukuyibhadala leyo $20. Uthole ukuthi cina isikolo sesithwele nzima ukuthi senze konke okufunekayo, ukuthi kuthengwe amachoko, kuthengwe zonke izinto nje zokuthi zisebenze. Kuba nzima kakhulu ngoba abazali bengenelisi ukuthi bebhadale imali. Kubuhlungu ngoba umongameli wathembisa ukuthi uzabhadalela abantu, kodwa akakwenzi lokho. Kunzima kakhulu ngoba sesikhangelele i-free education rollout, kodwa ayikenzeki.
Umnumzana Ronaldo Nxumalo, umzali womfundi ohlala esikolo, uthi abafundi bebengavunyelwa ukuya esikolo bengabhadalanga indleko zonke zesikolo.
Kundaba ye-school fees la ikufanele ukuthi vele kusiyavulwa izikolo ifees yonke isibhadelwe. Abantwana bazabengena emabhasini bebengena vele kudingakala ukuthi umntwana atshengise ama-receipts ukuthi usebhadeleke ifees. Ama-groceries ayafuneka in terms of i-forex ebedingakala. Abaningi bangikhona bebethola that 200. So uma uthi uyaqhathanisa lama 500 lama 700 abedingakala lapha kuma boarding schools, kungathi kuthanda ukuthi kube nzima kakhulukazi.
Unkosikazi Thandeka Msipha, olomntwana oqala i-ECDB, uthi ngomumo okhona ezikolo ngabe ziyananzelela ukuthi badonsa nzima.
Ukuvula kwezikolo ikakhulu nxa umnyaka uqala kubuhlungu ngoba kunengi okufuneka esikolo njalo kuyabe kufuneka izinto ezidulayo. Isimanga esiba laso ngesokuthi minyaka yonke bayathenga njalo kukalutshwane ukuthi bakusebenzise okunye. Kunani ukuthi izikolo zikhangele umumo okhona zikugcine le fees efunakalayo. I-US kunzima kakhulu okokuthi iningi liyehluleka ukwenza ngesikhathi konke lokho.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, umnumzana Thawungana Ndoro, ukhuthaza abazali abakhonona ngokudula kwendleko zesikolo ukuba bahambe ezikolo baye kwenza izivumelwano zokubhadala indleko lezi kancane kancane.
As for parents who are crying about school fees, please, we urge them to all visit the school and make payment plans with the school.
Abafundi bethu ndawonye lababalisi bakhangelele umnyaka omutsha, sibaphe imfundo elohlonze. Kulabo abazali abakhala ngendleko zesikolo, sibakhuthaza ukuthi bahambe ezikolo baye kwenza isivumelwano sokubhadala ngokuya ngokwanelisa kwabo. Uhlupho esilalo yikuthi abazali ababuyi nxa bebiziwe esikolo. Lokhu kwenza kube nzima ukubaphathisa.
Ngomnyaka ka-2020, uhulumende waguqula umthetho okhangele ezemfundo owe-Education Amendment Act ukuze wenze imfundo yezinga eliphansi itholakale kungelambadalo. Umthetho lo ujonge ukuphathisa ikakhulu imuli ezilenzuzo ephansi. Lokhu lokhe kungakafezeki njengokuthembisa kukahulumende. Indleko zezikolo zikahulumende kanye lezekhansili yakoBulawayo sezisukela kumadola emelika angamashumi amabili i-$20 kusiya kumadola angamakhulu amabili i-$200. Lezi ndleko azigoqeli ingwalo zokulobela loba ezokubala ezabafundi lazo ezikhangelelwe ukuthengwa ngabazali. Izigqoko zabafundi ziqalela kumadola alitshumi emelika i-$10 kusiya kumadola angamashumi amane i-$40. Indleko lezo zifakwa ngedola lemelika kodwa iningi likaZulu liqhubeka lihola ngedola leZimbabwe lona eliqhubeka lisiwa isisindo salo mihla ngemihla. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulomunye oweZimbabwe obhubhe kwelebutswana ngemva kokuqhamuka kokulwisana kwelinye ijele ekade epika khona kulelo lizwe. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Sikhuluma nje kulabeZimbabwe abedlula amakhulu amahlanu i-500 abavalule emajele akweleBotswana. Isikhulumi esikhale emajele kweleBotswana umnumzana Wahile Kojani uthi kuqhamuke ukulwa ngempela viki ejele leMauni enginyakatho kwelizwe phakathi kokuxozela umunye weBotswana olimaze uMichael Phuthi weZimbabwe obeleminyaka engamachumi amathathu lanye i-31. Uphuthi uthole lesibhedlela elimele kakhulu lapho edlulele khona izolo.
Injured and was immediately rushed to Letsula Tere Memorial Hospital, where he unfortunately succumbed to injuries yesterday, 9 January 2023. The deceased is a Zimbabwean national, convict male Michael Phuthi, who is taken.
Ukitsinzelwe esibhedlela kodwa ngenxa yokulimala kwakhe uhle wadlula. Sisaxwayisisa ukuthi kungabe kuhambe njani.
Owe Botswana umnumzana useHomo Sethale obulele uphuthi umise phambi komthethandaba namuhla esethuswa icala lokubulala ukulwa phakathi kwababika besemajele abebhotswana kanye leZimbabwe kuvamile kodwa akube kungavamanga ukuthi ugcine kuthathe umphefumulo kusenjalo kule muli ekhala ngokuthi indodana yabo Fortune Ndlovu usehlaliswe ejele kule Botswana okudlulise amalawulo udadewabo kaNdlovu uGugu Ndlovu uthi umfowabo kwakumele aphume ejele enyakenye ngontulikazi elokhe wavalelwa ngomnyaka ka-2014
ubhuti wami wabotshwa nti wabotshwa ngo-2014 then ebotshwe ngo-2014 abanye were released sometime last year if I'm not mistaken it was end of June or end of July last year and yena instead of him being released he was transferred from his other jail wasiwa first offenders prison so that's where he is now
uthi wathebuza ukuthi kungani akhululwanga bamtshela ukuthi imuli kumele ifike ukuze bamuphe izizathu
He's saying he's scared ukuba se jail. From the look of things, I was speaking to this other lawyer. There was this other lawyer who dealing with case yakhe. Unfortunately, ugaye wakhona uyekile umsebenza. Ngathi bamxotshile or what, I don't know. But that guy told me ukuthi umthetho uthi kumele ukuthi bamcompensate for overstaying him a prison. Manje lokukhuluma lo bhuti wami sokunzima ukuthi these days angimtholi. Akatholakali, I don't know why.
Ugatsha olubona ezamajele kwele Botswana lutshele intatheli zindaba uthi lusadingisisa uma ulesibotshwa esigcinwe isikhathi esidlulisileyo noma nje kulabe Zimbabwe abadlula amakhulu amahlanu abavalelwe emajele kwele Botswana kulaba ngaphansi kwechumi abeBotswana abasemajele kwele Zimbabwe amazwe amabili asanda kulobelana isivumelwano sokuthi kuvunyelwa ababikayo ukuthi bayaqedisa isigwebo emazweni abo uma bethanda ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron wele Botswana
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba Nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Live talk namhla kuhlelo the connection sikhangela ukuqonga kwezehlakalo zodlakela lwezombusazwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka Ngesukani zihlobo sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela ibandla le-CCC namhlanje lethule umbiko ophathelane lombono walo mayelana logwalo lwemingcele yokhetho ole-delimitation umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalos Siziba utshele intatheli izindaba ukuthi ibandla lakhe kalisuthiseki ngogwalo lolu uqhubeke ethi bafuna ukuhlolisisa ugwalo lwe-voters roll kuqala bengakhangelisisa ukuthi luhambelana lemingcele ole-delimitation na usiziba ubuye wathi bakhathazeka ngokungalandelwa kwesisekelo sombuso welizwe ngoba inani labantu abavotayo kumele lingane isigaba singasinye i-constituency Amalunga amabili ebandla lemthwakazi Republic Party ulwazi khanye lo sindisiwe Hoitsi Moyo ababotsha ngenyanga kampandula 2022 besethesa icala lokuphehla uDlame bebemiswe phambi kwamthethandaba yeTrade Gold izolo ngesikhathi bebotsha bebezama ukuyakwethula ugwalo komthethandaba omkhulu owe High Court Amapolisa aweZimbabwe Republic Police asebophe akhuphe umbiko enkundleni yokuxhumana ukuba asebophe umuntu obebangela udlakela eMurewa North Sesiligqiba ke lapha ohlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka.